So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Tateke leli thuba ngibonge uTanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlaziku 21 Mfufu 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba weHigh Court izolo unqume ukubana umthetho opha amandla inkampani kahulumende yeZupco ukuthi ibe yiyo yodwa ethwala abantu kumele wesulwe.
So that is so good ukuthi sokule court judgment, but ngathi sokule nsuku vele izimota ezinye zithova.
Amalunga ebandla le-CCC ahlaselwe e-insiza leMadobo abalisa umela ibulawayo edale lephalamende unkosikazi Jasmine Tofa belokhu belalisiwe esibhedlela beselatshwa.
Ukhulu uchayo wephulwa ingalo ulele lapha esibhedlela akazi lokuthi uchayelweni umuntu omdala bamephula ingalo. U-honorable yena hayi lokhana hayi angikwazi ukuthi ngingakudescribe ngithini.
Kunjalo nje ibandla le-CCC lithi amalunga alo alokhe ehlukuluzwa ngendlela ezehlukeneyo ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla lezanu PF abavakatshela ezindlini zabo eMadobo le-insiza.
Abantu bethu be-CCC abahlalanga ngendlela eyiyo bavakatshelwa endaweni zabo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umthethwandaba weHigh Court izolo unqume ukubana umthetho opha amandla inkampani kahulumende eZupco ukuthi ibe yiyo yodwa emele ithwale abantu kumele wesulwe. Umahluli walinkundla uJustice Evangelista Kabasa wesule isahluko sesine somthetho wePublic Health COVID-19 Prevention, Containment and Treatment National Lockdown Order 2020 kulandela ukukhwezwa kwalolu daba emthethwandaba ngamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights emele inhlanganiso yeJehova Mbayiwa. Umthetho lo ufakwe ngomnyaka ka-2020 uhulumende esithi ujonge ukwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 ngokuvumela imota eziphansi kwenkampani yeZupco njalo esola imchova esithi owindi bahlukuluza uZulu. Kodwa uhulumende usuke wavumela amakhombi ukuthi asebenze njalo kunyanga isanda kwedlula ngemva kokukhonona kukaZulu ngoba izimota ezithwala abantu bese zisilela emgwaqweni. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomnumzana Mbuso Fuzwayo olwela amalungelo oluntu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Inqumo esihle ngoba kwakusuke kwagangwa ojulayo into ababesuke bayenza yayingukuganga. Kodwa engingakwaziyo ukuthi phela singajabula, kodwa vele ungakhumbula ukuthi kuthe abantu befuna ukuthi bedemonstrate ukuthi be-against into yemonopoli yona le bayiscrapa bona. So kade sesekukuhle ukuthi sokule court judgment, but ngathi sokule nsuku vele izimota ezinye zithova. Ngibona ngazathi lawo singazange sithi yenze into enhle ngoba amakhosi isikhathi esiningi akhange ukuthi i-politics ithini, ngoba uzakuthola ukuthi kuyabe kwenziwona nama-applications athatha isikhathi eside kungenziwanga i-decision.
Amakhombi ebesebuyelile wonke yini emsebenzini besokusetshenzwa nje njengansuku zonke?
Amaningi abesephumile kwezukho ngezizathu eziningi. Kube kuthiwa bebephuza ukubhadala, bebehlala izinyanga ezintathu bengabhadalanga, njalo bebhadalwa ngebhola ngakhonzi nalabo abantu besikhathi baye bebhadala ngeforex so vele ungakukhanyela kwinto kwangikhona bekungalanga ngokumuntu nelemota yakhe isisebenza ehlala izinyanga engatholanga mali umuntu ongalamota esedaily making cash into kwangikhona vele bekungenza ingqondo
udubo lwezimota sike sabona ikakhulu kobulawayo ngesikhathi kusasebenza izupco yodwa izimota ezithwala abantu besezisilela kathe siswa kunjani
izimota ezithwala abantu kungani ku-improvile ngokungakhangela emalokishini amanye kuzeko bekuthiwa kungatshaya u-6 ukuze ukuthi imota zinjani six kusiyatshaya u-7 ziyabe seziphela la makhombi ngoba amaningi athi ephuma kuzugaka kubhuke baphuza ukuthandisa ukuthi naloba abafana bona laba kwesinye isikhathi bethaga amadibona umasokuntambama kodwa atleast liyaze liyashwad ukuthi i-transport ikhona ngesikhathi sikazumko kwamanye amalokithi bebephangise ukuthayisa kakhulu kodwa kuyinto embi kakhulu ikakhulu abantu abaqhwetwe abasemsebenzini leli
uhulumende ubekhalakhala ngokuthi owindi bahlukuluza uzulu okungokunye athi kubangela ukuthi avale amakhombi kusayenzeka yini lokho
uhulumende lawowindi kuyafanana kwenze kuhlukuluza abantu so akunandlela uhulumende angazibona ngani ngcono ukudisende nabantu uhulumende wezimbabwe lawowindi singathi balebhiyezi efana naye owindi azibetshintshi indlela abanakana ngayo uhulumende wezane ngazozetshintshi indlela anakana ngayo kuyafanana nje
lo ke ngumnumzana Mbuso ofuzwayo olwela amalungelo kaZulu ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Amalunga ebandla le CCC ahlaselwa insiza leMadobo abalisa omela ibulawayo edalela eParliament uNkosikazi Jasmine Tofa belokhu belalisiwe esibhedlela beselatshwa. USenator Khalipani Phukeni uvakatshele abanye abalimalayo ababalisa omunye ukhulu oleminyaka engamachumi ayisikhombisa lane 74 laye otshaywe walimala kabuhlungu. Ngesizwe ingxoxo esiyenze lo Phukeni.
Ngiyabonga msakazi ngikubingelele ngibingelela abalaleli emakhaya ngifikile esibhedlela ukuyabona uHonorable Jasmine Tofa lo baba uNcube mangithi ubaba ngiyasho nje kodwa ngukhulu uNcube ngoba una 74 years old lo muntu bamtshaye bamephula ingalo ukhulu utshaye wephulwa ingalo ulele lapha esibhedlela akazi lokuthi utshayelweni umuntu omdala bamephula ingalo uHonorable buyena hayi lokhana hayi angikwazi ukuthi ngingakudescribe ngithini nesithombe uzobone ngikuthumele sona izandla zombili zibotshelwe phezulu uthe emzimbeni konke lana ngokunye nje ungekudescribe ukhona omunye ubaba owebandlela ibusayo sisonke la kuworkshop yezethu so uhambe phambi kwethu hayi uthe phuma ayuthilo wathi hayi ayilunganga lento ayilunganga and ngicabanga ukuthi sesifikile isikhathi ukuthi njengabantu sivumelane ukuthi i-political violence imbi kungakhathalekile ukuthi yenziwa ngubani so kumele laba abayenza i-political violence sibakhuphe ebantwini bangahlali labantu ngoba zinyamazana asikwazi ukuhlala labantu abaziphatha ngalolu hlobo bese kuthiwa ngabantu abakwazi ukuhlala emphakathini ngempela bahlonipheke lapho ngabo bonke abantu so hayi bago high spirit bona kodwa basebuhlungwini and kuyabonakala ukuthi umuntu opheleleyo engqondweni angeka kuvume lokho labo abebandlela ibusayo uminister ubaba uNdlovu njengo provincial chair akangeneli ngoba lokhu naye njalo ngumuntu kuyamngcolisa lo mongameli welizwe kuyamngcolisa lokho lelizwe lohulumende kuyangcolisa lokho asikwazi ukubehave ngobudlwangu ngobunje singathi zinyamazana abantu abantu bechayo bechayelwa ukuthi bakhethe elinye iqembu elingayisilo lele libusa kanti iconstitution ithi yona yi-multi-party democracy. So uma kuyi-multi-party democracy ukuze iconstitution ifulfilwe phela kumele kube khona amabandla aphikisayo.
Manje ngokubona kwakho isehlakalo lesi sokuchaywa kwabantu siyatshengisa na ukuthi ukhetho oluzayo olomnyaka ozayo luza kuba lulodlakela olwesabekayo na?
Angiboni izithembiso zikhona ziyenziwa kuthiwa ngo 2023 sile plan. Iplan yokuthi kungabi lodlame, udlame lusenzeka abantu belukhangele manje bengenzi lutho bengakwanisa ukwenza lutho. Into esicaca ukuthi u 2023 uzodinga ukuthi ngempela kube khona okwenzakalayo uma kungukuthi kuzoba nomehluko kulalokho kwenzakala manje. Ngokuthi asikaboni umuntu obothiwe, asikaboni le condemnation. Esikubonayo nje sibona abantu besenza amahlaya ngakho, omama, ogogo bekhunyula izigqoko behanjiswa ngamabra, ama honorable members of parliament echaywa ngendlela u honorable Thofa oshaywe ngakhona. So hayi anginalo mina ithemba lokuthi kuthiwe u 2023 kuzobe kuthule kusebenzeka. Ngalokho embiya kubona esibhedlela angivumi.
Hello ke ngusenator Khalipani Phukeni obexoxa icingweni le studio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudaba lunye ibandla le Citizens Coalition for Change lithi amalunga alo alokhe ehlukuluzwa ngendlela ezehlukeneyo ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla lezanu PF avakatshela ezinye izakhamizi emadobo leinsiza ezibuzisisa ngodlakela olusanda kuqhamuka kuleyo ndawo lapho okukhangelelwe ukuqutshwa ukhetho lwama-by elections kusasa. Umgcinisihlalo we-CCC kuleso sigaba umnumzana Solani nje emnyama moyo utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi lanxa kunjalo bakhuthaza abantu ukuthi bayevota ngobuningi.
Salibonani mama sithandekile. Okwenzakalayo kwamanje ngemva kwe-violence ebikhona emadobo, izimota zezano PF zihambile futhi zayavakatshela umama uManyathi onguye u-chief agent wethu esinaye lapha ababulala khona izinto indlu yakhe. Bahambile khona lapho kuleyo ndawo moto ezimbili, bafika kuye bambuza ukuthi kathi mama wena kwenze njani, bathi bathunywe ngu-ED ukuthi khona bazokhangela i-damage enzakeleyo and leyo damage ngabe zokhangela ukuthi enzakele njani. Bathi khona mele yena etsho ukuthi hayi ngotsotsi abayibo abangena endlini balutha babulala amawindi endlini babulala izinto zonke. Yena wabatshela ukuthi hayi akusibotsotsi, ngabantu bezano abayenze njalo. Bathe besuka lapha bathi kathi wena usupport ani watsho yena mpela ukuthi mina ngisupport i-CCC, wasuka bamchiya. So esikunazeleleyo ukuthi abantu be-CCC abahlalanga ngendlela eyiyo, bavakatshelwa endaweni zabo. Sibonela senisiza futhi khona umama Aris Moyo la emzini wakhe lokhu evakatshelwa zimota zezanu-PF. Evakatshelwa imota zezanu-PF nje ukuthusela abantu okwenzela ukuthi nxa sisiya ku-election Saturday abantu babe lovalo leke becabanga i-violence leyenzakeleyo nge-Monday eyasensisa la nge-Sunday eyasemadolo. But esikuchoyo thina ukuthi noma kule violence noma kunjani asibuyele emuva. Thina sifuna ukukhulula abantwana baseZimbabwe. Thina esikuchoyo ukuthi abantu bakithi, bantu bamedobo ewathuka abaphume Saturday ngobuningi bayevota, bevotela i-candidate yabo. Angeke bathi bona betshelwe ngabantu abahlala le eMashonaland abaze bebachaya ukuthi hayi bebakhethele umuntu omele bamvotele. Bona abantu bakithi kumele bezikhethele i-movement, iphathi abayithandayo, bavotele i-CCC ngoba nxa usiyavota ungena wede ebhokisini. Njalo balimuke laba ababalanda bebatshele ukuthi bathi abakwazi ukubhala.
bona mele bebe kwazi ukuthi khona bavotela lapha bathanda koni triple C kanye labantu bensiza mele bebayange sebebabonisa ukuthi bona bazikhethela ubukhokheli ababofunaka bakhethelwa izano PF. So sihlaba nhlaba lo mkhosi ukuthi bantu bakitha sivukeni bantu bakithi sasizimiseleni ngoba le test ka 2023 election ezayo bazasihlukumeza bazayenza konke kodwa uNkulunkulu bakhangele kusasa kuzathena triple C bekupower bazathini bazathini nxa sebehlangana labantu belimele bazothini ngoba abantu bethu benjela kathi sibasezibhedlela laba ama locals esinabo abazibiza ukuthi ngabezano sibindi bana banaso lohlukumeza abantu bakithi izwe kumele bezivuse busuku ehlukumeza izihlobo zakhe ehlukumeza abafowabo ngenxa nje kuphela yokusetshenziswa.
Hello ke ngumnumzana Solani nje mnyama moyo umgcini sihlalo webandla le Citizens Coalition for Change obexoxa ecingweni lesithandekile emhlanga we Studio 7 ekobulawayo. Amapholisa athi asadingisisa ngalolu dlakela. Umgcini sihlalo webandla lezanu PF eMathebeleland South umnumzana Ngqobizi Thamangaliso Ndlovu utshele umsakazo weStudio 7 kusukwana esanda kwedlula ukuthi ibandla lakhe ayisilo elibangela udlakela njalo kufanele abantu balondoloze ukuthula besalindele impumela yokudingisisa kwamapholisa ngalolu dlakela. Okumanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umsakazo wewange othiwa Lieja Nyai Community Radio Station uzaqala ukusakaza ngompalakazi mhlazi ku-10. Lo msakazo uzasakaza ngendimi ezithi isiNambia, isiTonga lesiDombe emangweni wewange le-Victoria Falls. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi imuli ka-Shadrack Njowa ocatshangelwa ukuthi nguye owakhokhela ukuhluthunwa kwemali efika izigidi ezimbili US $2.7 million ibothiwe. Leli phephandaba lithi umkajo Njowa labantwana bakhe abathathu babothiwe yena usandabothwa kumalanga asanda kwedlula. Okwamanje sengidedela imuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Indaba zeqiniso ezimnandi sizwa nanga umdala u-Elephant Ncube lapha izanu indlela eyenza ngayo libe liyazibonela khona lekhezi kokwenzakeleyo sebemqamulile iqola umdala nango asahambe sehlezi kuyilitshiya umuntu ongako uthi uyabetshayelwa libe liyabona ukuthi ogawulela kochuma nxa bebona umuntu omdala sehawula sehlezi kulitshiya ngenxa yezanu yabo le abayisapotayo yikho kurawundi phela yona le abathi balulungisisa udaba lokhona kodwa nantu lokho lusenzakala asazi ukuthi indaba lesizoyiqeda ngani kodwa ke hayi okungapheliyo kuyahlola ngelinilanga yalukhuthi ugatshi izawela phansi uphe kuzodlula hayi sithule sibhekile sithule sibhekile asikho hepha ezinhlizweni zethu abadala khathi esandile abantu banjani hayi one day is one day kuzophela.
Ngeke ngibingelele ngibonise balaleli beStudio 7 kanye nani basakazele sikhuthaza indaba ezimnandi kuStudio 7 mhlaba wonke. Ya namhlanje ngiphethe udaba olunye oluncane hayi olukhulu kangako ngapha emandebeleni elupane lapho engizwe khona kuthiwa kule pastors of ED pastors of ED lo baba lo okhuluma lo mboyisi isikhulumeli sakhe lo isikhulumeli salelo banje uyazwakala nje ukuthi ayisuye walapho ulimi lwakhe benzama ukulalela ulimi nje ngezwa nje ukuthi hayi aseyondebele njalo igama lakhe ngizokuthiwa uthamukanyo ntoni into yenzayo lihlazo endlani bantu bemandebeleni ngokugcile kakhulu emandebeleni north ngiyalicela nje ukuthi hayi ngiyalicela ngiyalinxusa lingangeni lawo masonto layo amasonto alihluphekisayo wona lawo makuyi-church ayibe libandla pastor hayi kube sokuthiwa pastors for ed ukuthi for ed sokusishona u-ed ngowani khonapho wesi lowo muntu lowo isigangi isigangi impela silimele ngapho asinazihlobo ngenxa yakhe kodwa selibuyakho ngapho lizokuthi pastors for ed kuyayangisa lokho wena Thamuka Thamuka Nyoni uhlanganisa nje igama lakho lesibongo sakithi lihlazo lelo likhuluma vele ungaqala ukuphuma emoyeni ukhuluma indaba enjalo nani bantu elingena lawo masonto yalinxusa ubana phumana somasonto la yikho lokho okubizwa kuthiwa ngowaphusa waphusa ongamasonto kwakhona lingangeni ngenani amasonto ala yathi niyabonga okukhulumayo ngoba uthulani Ndlovu enkaya kosikhobokhobo
Ntunga linjani basakazi be-Studio 7 siyalibingelela kakhulu Ntunga kulento eyenzakala engozi yabantwana balaba abafele emabhasini besiya kuma-trip nangokubona kwami ama-trip lawo ngananzelela isikhathi esiningi abantwana abafa mbona nxa ngaphambanisise ngakwana kumbe 3-4 kuyenzakala sebebuyela ama-driver lawa mina mbona ukuthi kumele kunanzelelwe ukuthi abantu ababenikwa ukuthi bahambise abantwana kuma-trip asibantu abanathayo yini ngoba ngesikhathi abantwana bengale emdlalweni leyababeyenza yena uyabe ngaphi lo muntu so into le ayinanzelelwe sibili ukuthi yona nxa abantwana besiya ku-trip kuqonda ukudingwa sibili ukuthi umuntu lo driver yohamba ngale ibhasi uyanatha yini ubenganathi ngoba ungananzela sonke sikhathi ama-trip kuyenzakala sebebuyela ayikho eyenzakala besiya kuyenzakala sebebuyela kuhlungu kakhulu into eyenzakalayo ebantwaneni futhi yisilonda esingapholiyo bantu ebantwaneni abancane abantu abangazi lutho lapho lounyabe usakhangelele khona
sanibonani sibalaleli baba-Studio 7 labasakazi baka-Studio 7 hayi siyabonga lathi sizwe umkhulumo ezikhulunywayo lapha sizwe lo kuthiwa ngubaba uchuma lo ukuthi bakhona abanye abakhiwo khonale kuzana sebehamba le-CC mina ngibona ba-right kulaba abantu shouthi bafuna utshintshwa yena ngithi uyadla kona ahlale kona kodwa kuzomphilela yilinto hayi abantu abarejiste kuvotwe makuwukuthi nango-December kuyabe kulokhu kusarejistwa abantu abaningi siyabe sikhathathi sizarejista kuthi ngelanga lokuvota kathi-ke sibona iplani olakumbe singene emabhasini sifike sifake uxwaya lethu siyengezelele inamba ngihambisane lalwani usiso bekhuluma mpela ukuthi kathi senze i-triple C siyayisapota kodwa sibhalisanga so isikhuthazo sabe side kakhulu ukuthi abantu kumele benzani behambe bebhalise singasapoti kodwa kumele sibhalise uma zokuthi ma siwina siwine ngokuningi ekugcineni ngicela ukubingelela umama onasikhulekile esigabeni sakwe-10 ephephamoya noma uncane namsizi labonamthabi labonamtha labanye nje abakhona phana eduze ngithi khona liyaphila kodwa zihlova hayi lathi siyaphila the-registe khonapho lani the-registe likhuthaza abanye siwine sike sitshintshe siphume ngale kuba umnangaba sike sibone uthamiso teni usiphatheleni ngiyabonga babhayi
sanibonani basakaze e-Studio 7 nonke ngingamoshi isikhathi ngivele nje ngingene edabeni mina nginombuzo umbuzo wami ulo ukuthi kahle kahle angazi ukuthi ngubani ongangifikisela loyo mbuzo kumnankakwa straight ukuthi inhloso yokufoma igugurawundi yayingeyani inhloso yokuthi igugurawundi ifake emathebhelelendi izimbabwe enkulu kangaka yayingeyani wona lo mbuzo yazi bengingajabula nje ngaphenduleka ngayo ngoba ngesingami mangihleli ngicabanga izenzo zasenziwa e-ground mina angikhulumi into yokuzwa ngolubathi ngikhuluma into yokubona ngawamamehlo ezazisenzeka phambi kwami so ngizothanda ukuthi mina ngazi ukuthi inhloso yokuthi kufonywe i-ground ithunyelwe emathebhelelendi yayingeyani izimbabwe enkulu kangaka ngicela lowo mbuzo even nalabo abayizikhulumi zezane ochuma lapha bawuphendule mina ngokwami futhi ngiyazi nje zonke lezi zikhulumo ezikhulumela izane ukuthi no laba bantu bayasebenza bayabona ukuthi uma kungabhidliwe umbuso wezane kufana nokuthi sebephelelwe umsebenzi yikho nje bekhuluma beze betshamazwe ngendaba yokuvikela izenzo ezenziwa izane ngiyabonga abasakazi ngabe mude ngicela liyifunde i-audio yami le
ruling partition musiyehlulekile wachuma choze uchuma logu chona linga likuruma sibili linga bantu abarafu nga lindela lichwe lifaku nkulu nkulu lidaela no nkulu nkulu shua takeke mkubuze nyito ngano ipendule nga ufuna uipendule lapoza kuzwa kwena kukutinti abantu abakamba baba mpini bonke kuzo fika na mshaka kula mtu wakambele mnyake kapansi kwe 30 baba wanta wakulile ubonke ababele mnyake mnani ngajabu wetapia zikolo wonka abantu wambe mpini bale mnyake sifikilo 70, 80, 90, 60, 70, 80, 90. So baza zebe wone nini Zimbabwe le ilunga luku kutuwa haga lungu president wetu umnanga kwe ilungisa baza zebe wone nata wambe mpini sise shula abantu ababu labo kabai bono abantu ababu abazalayo 40 something years ababazalayo 40 something years baya ebona nini Zimbabwe ilunga luke lipo kusapota lifunga lize lukwa luke umuntu sibili okuruma unkulu unkulu antichoze chumashua katulani yengo pilivu kauli lagu central lagu zanupio central komita ba mketana ufungu ntule siyali lawe Joseph Chumashu mtuwe sintwini uyabwede nga isi musipo na sisi katazo la sisi wamba ngapa la ngapa ubambelele ngapa la ngapa uze uti unganyomugaruko ngapa ubambe ngapa mwakono kushua uza renza nchare nzimare stobo ze mkwa ima karabiri za uwa kuna nye mwantoze mzoeze ilazo ay liataka shua liataka nani za umi yale nzede nye ntu shua shimu
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukuze Melika, umongameli Vladimir Putin olwe Russia ubikwa esethule umthetho wokubusa kwebutho kungenasisekelo sombuso i-martial law ezigabeni ezahluthunelwa ele Ukraine ezibalisa iLuhansk, Donetsk, Zaporozhye leKherson. Lokhu kwenzakala ngoba amabutho akwele Ukraine abikwa esehahabela lezi zigaba ukuzozithatha njalo. Umongameli Zelensky Volodymyr Zelensky owakwele Ukraine uthi amabutho akwele Russia athiye omaquphula emdulini wedamu elikhulu okungabangela ukuthi lingadilika isigaba sonke sizakhukhulwa ngamanzi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela ezombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
Ekuqaliseni bembona ngathi yena uPutin ubengathi kasayiboni impile yikho esephunga ujikela nje izikhali zakhe ephunga ujikela lokho ngesilungu abathi at random ukuchaya amadorobho lana awase Ukraine. Lokhu kufaka lo mthetho we-martial law usengumuntu lwana obona ngathi wenzile into yakhe yona leyo ukuthi athathe izigaba lezi kodwa akuhlangani abantu bavotile kodwa bangathi kabezwakali ukuthi bayathanda ukuba seRussia loba bangathanda ukuba seRussia. Yikho ke esengathi ufaka lo mthetho ukuthi kumele afake isandla esiqinileyo i-martial law yakhona leyo ukwenzela ukuthi abantu athi kulaba abaqinileyo abafana isikhathi sempi yakuyiwe empini akube yilokhu akube yilokhu yikho akwenzelayo. Kanti ke ngasikhathi sinye futhi laba be-Ukraine bakhanya amasosha khona ayagombolozela sibili izindawo lezi ayesithi yena uzithethe yiko wagijima futhi wenza kona kokuvotisa abantu lokhu ngenkani esenzela ukuthi athi sekuyi-Russia khona phana lapho kukhona. So ke into zakhe zonke zingathi ngezokubhinyela bhinyela bhinyela ungathi ngokokubamba ngamandla ngamandla ngamandla.
Ngokubona ukwenzakalayo kwele Ukraine kuyatshengisa yini ukuthi singabona impi le iqedwa ukubona kusenzakala yini lokho?
Ye lokho kokuthi impi ingaphela le e-Ukraine angikakuboni kuhle ngoba into yakhona ingathi kayiqedakala ukuthi imi njani ngoba i-Ukraine ungathi wayikhangela kuhle kuhle ingathi iza kuba yilizwe eliphakathi laphakathi kwamazwe la not le esingathi thina alezikhali lezi ezibhilizayo i nuclear. So kulokukhangelela khonapho ukuthi akukhanye ukuthi kuzaphela ukuthi ngoba ungakhangela yena uRussia nxa echaya uUkraine akukhanye ukuthi kathi umchayelane sibiki kahle kahle ngaphandle kokuthi uzwanana lamazwe la awe-West. Yiko ke nxa bechayana khona laphana kukhanya ngathi bathiyene laba bakhulu ukuthi ukho omunye angajikela isikhali esinye singayisiso esifanele ukuthi sisetshenziswe laphana, then sekungaqhamuka ukuqhubeka kwempile okukhulu.
Hello ke ngumnumzana Raphael Mthombeni olandela ezombusazwe ubexoxa ecingweni le Studio 7 esesigabeni seTexas khonapha kwele Melika. Isikhathi kasisavumi ukubana siqhubeke sisonke, sikodwa ke sizadibana ngomvulo sikhathi sinye ngempela sonto lapha ngomgqibelo langesonto ezakuseni azikho indaba kodwa ezantambama kusihlwa 7:30 PM zikhona. Lingasilalela njalo ku www.voandebele.com. Igama lami nguChris Gande, ngilifisela impela sonto elethukela. Asidibaneni njalo ngomvulo.